labo laba abantu abangenayo bazafuna ukusebenzisa imali yalelo lizwe.
Loko kuzayenza ukuthi yenza ukudlelana laba abamashakazi abavele kwamanye amazwe kungahambi kahle. Abaningi sizabona sebesuka bengasafuna ukusebenzisa imigwaqo yaseZimbabwe. Sebefuna ukusebenzisa ezinye iy'ndlela ezithiya izimbabwe phansi. So kufana nje nokuthi lokho izimbabwe abakwenzayo kulimaza bona futhi abasoze bathole ibhizinisi.
Ukuthi kube lama accounts achiyeneyo ke ubona ingani lokhu lakho kunganceda yini?
Akusoze kuncede. Sebevuma manje ukuthi bayabona ukuthi vele i-American dollar ayilingani nale ibhondi yabo laba abayikhulumayo. Kwakuvele babevele besezane beprinte nje iphepha bathi sokuyi-US dollar. Sokubonakala manje ukuthi ibhondi vele ayilingani le-US dollar. Nazo besithi abantu bebenama-account angafananiyo. And lokho sokubonakala sebehlulekile. Iplani yabo le ababeyenza yebhondi isiyehlulekile. Kufanele bavume bakhiphe nje le-bhondi. Abantu basebenzise kumbe i-American dollar kumbe basebenzise irandi ngoba lokho kwebhondi lokhu akusoze kusebenze ngoba ibhondi leyi inkahlekahle yi-market dollar kodwa engala backing eyenza ukuthi khona abantu badumeke ngoba bayehlule kubuthi lizwe.
Kodwa singathi bekuyikho kungcono yikuphi?
Okokuqala befanele ukuthi avume ukuthi ibhondi le-American dollar vele akulingani njalo akusoze kwalingana. Ukuvuma ukwenza ama-account amabili lokhu kodwa elokhu esenza sengathi ipolicy yakhe iyasebenza akusincedi. Into afaneyenze nje ukukhipha le bhondi ikhishwe nje completely ngoba ihlukumeza abantu then bese besebenzisa kumbe i-American dollar kuphela kumbele basebenzise irand imali eyaziwayo ukuthi khona i-stabilize sozibe intshatshinsa. Ukusebenzisa ibhondi kwenza abantu batshontshelwe impahla zabo ngoba everyday ivalue yakhona izobitshintsha. Siyabuyela futhi esikhathini lesana sikagoli kungakapheli nje kungakafika uDisemba siyabe sesikhuluma nge-inflation esiya ku-1000